Soku iskati sembiko yenu.
Salibonani, salibonani. Hayi, mina ngaphasikhathele ngabantu besensus lapha. Uyazi imibuzo abakubuza yona. Umuntu akubuza ukuthi umkakho ungapi, nxa lilala lilala njani, ligezele esinkini. Akubuze umumtshela abantwana ukuthi umntwana ugrade 7, uethu ugrade 7 uyenzani okokuziphilisa, ugrade 7 swazala abantwana abangaki, wafelwa ngabangaki. Imibuzo banivele yona le abasibuzayo. Mina ngibazwisise, singazi lini, hayi but hayi abanye mbaxotshile, mbaxotshile sibili ngoba babuya beyiziqembu ezijeneyo uattend abanye ilanga lisiyale sokulabanye bekubuza nje imibuzo esisile engaqedakali. Hayi khathelethi kathi vele yonisensasi yakhona isinceda ngani ngoba sihlala sivalwa every time akuphumi lutho asikaze siphiwe lutho. Ngeyani lingichazisela ngeyani, ngeke usihlukumeza kuphela.
Ninjani, ninjani kustudio 7, ninjani kustudio 7, kwazile kuseni sibonge ithuba kuhleka ngendlela elenza ngakhona ukusinikeza ithuba ukubana sikhulume sisemsakazweni westudio 7. Hawu siyabonga, siyabonga, siyabonga abantu bestudio 7. Mina engingakusho umbono wami okhona ekhaya ngale Zimbabwe angeke kwafakwa lunga, angeke kwafakwa lunga ifu singakhiphanga iZANU-PF, ifu singakhiphanga iZANU-PF ngeke kwafakwa lunga. Badala ngeke, kwamele siyilungise le ndaba, kwamele siyilungise sesihambe siyovota, sivotele iqembu eliyi-1 i-CCC sikwazi ukubana siyakuphi phambili, siyakuphi emuva. After lapho sonkhona sibone ukubana yiphi iphathi esesingangenisa ifrokwini i-CCC. Ngithanda ukubonga mina nguThembi Nkosi endaweni yasePitoli, ngihlala ePitoli e-South Africa kodwa ekhaya ngile phansi khona ngale matoko matojini lapho kuphuma khona umqondisi MRP, iqembu lami elikhulu. Ngiyabonga.
Njani Studio 7? Yebo yeli yakhuluma lokho elikukhulumayo kaZusi. But asikutholanga konke sasikudingana namhlanje umhlabathi asila abaningi. Abaningi asila umhlabathi. Ningabuka lapho lalapho uNkomo yebo wasebenza i-vision yakhe azange iphelele. Namanje i-vision yakhe vele kayiphelelanga. Singakhuluma lokhu lalokhu lalokhu sikhulume ngomhlabathi. Umhlabathi baningi abantu abangalawo, ikakhulu le intsha esakhulayo, ilendi ngabalayo ukuthi labo bakwanisa ukwakha izindlu zabo. Singakhuluma sikhulume sijabulele independence, kodwa ayilakho okuningi yasilethela khona emaNdebeleni esisakhumbula ngakho igugu rawundi kuphela.
Okunyengizothanda ukubonga umfokamoyo umqondisi, hhayi usebavulile abantu bakithamehlo. Ngoba sikudingayo kuleli lizwe, sidinga ukuhlonitshwa, sibonekale lathi njengabantu, hhayi ukuthi sibe lokhu esisehliswa isithunzi, sisenzwa njengabantu abalutshwana, senzwa njengabantu abangafundanga. Lapha sidinga ukuthi sibabonise ukuthi sikhona, bangabona ngathi kasikho, ingane asikuboni lokhu abakwenzayo. Sesivote yonke indawo, sakhangela indawana zonke lapho kusetshenzwa khona ama-institutions aka-government. Uzathola ukuthi yibo yonke indawo. So bona bafuna kuphethe ngani, siyekele kunje, angeke safa sayekela kunje. Sikulungisela abantu abethu kusasa elingcono, sehlukane sizamile ukuphila kabo kodwa kwehlule. So mina mzilankatha hayi nyala, ngithi mina hayi kazibuyele emasisweni, kubuyele lapho kwakuvele khona kukhona ngesikhathi amakhiwe engena kuleli lizwe. Sehlukane and yikho kuzaqeda umsindo, okuzaqeda ukuthi singaxabani. Omunye nomunye abesendaweni yabo ukwanisela ukuzenzela lokhu abakufuna, and labo khonani okuzabajabulisa emashonini ngoba kuyabo ngasela muntu okhuluma labo. Lathi sizabe sesizibonela ngapha, labo bezibonela ngale. So lolu daba lulungiswe, i-United Nations ingenele ilulungise lolu daba.
Siyabonga, siyabonga, siyabonga Studio 7 basakazi, labo bonke ama-supporters e-Studio 7, labalaleli bonke jikelele, o-Chris Ntunga, Mili Nkomo, awubantu bonke nje, o-Praxedis Jeremiah, obana ezingabaqambanga zizwe endiqanjiwe, ngiyalibingelela lonke, ngiyabonga kakhulu kusisusa endaba ezimnandi kangaka. Siyabonga kakhulu kakhulu lokuthi sicebisa kakhulu ke lapha nzama ukucebisa izihlobo zethu eSouth Africa lezi. Into Operation Dudula leyi iza kuza ngelina ngabe libele njengento eza ngesikhathi segugu rawundi eZimbabwe. iground abantu babe singayibuye yabuya savuma sonke la operation tudula le imkani fika ngikhalela abantu abalabantwana khona ngale abalabantwana khona ngathi ngani bayafuqa abantwana bezekhaya yezi lo ngumntwana engwapha ngale bayamfuqa ezekhaya kakhulu abancane ngoba nxa ifika izabadudula bengelathuba lokuthi ephinde edobhe umntwana laphana abaleka mchiye abantu labani inhliziyo zingabuhlungu njengoba kula beyikwanisa ukutshisela umuntu endlini bekutshayelele phansi kumbe noma bakuthathe kube ngokwabo ungaphindi wafa wakubona futhi okungumntwana ngiyabagqugquzela ukuthi ngani bathathe abantwana bebesekhaya besalele bona kuzathi kungaba right nxa kuyikuthi kuyadlula bebathathe kuhle kuhle abantwana ngoba leka ibuyele emuva singathabisani i-operation dudula leka ibuyele emuva lanxa uyilalela sokukude iqalisile ukuze izofika namhla kayitshedi loku kanye ngani ya-eda ngiyabonga ngundebelo okhulumayo ezimbabwe nsusa
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.